siyabonga Jonga lo Chris lichona njani ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ihlupho esilalo thina ngendaba yamapolisi eZimbabwe basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi. Ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe befumutsha abantu besenzani. Phezu kokuthi bese bevela present udaba lwabo kumaparlamentarians. Ngendlela ekadile ukuthula.
Kuqhamuka ukulisana phakathi kwamapholisa lamalunga ebandla leMDCT lamhla eHarare. Abakade befola bevela idale lePhalamende ukuya kwethula umbiko wokukhonona phezu kokunyamalala kwentathelo izindaba uyitayi Tamara.
Ama-councillors ake amamukele kuma-chambers ukuthi hayi siyakwamukela president. Base usifike eminike sasesivakatshela lapho okuhlanzwa khona amanzi okuthiwa yi-criterion water wethusebenside ukuze wavuma naye ukuthi hayi bengingani ngilokuthandabuza kokunatha amanzi koBulawayo khathesi ngizawanatha sengikhululekile.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wethekela inhlelo eziqhutshwa ngukhansili wakoBulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sithi asikafiki isikhathi sokuthi zibuyele ekhaya ukuyasebenza khona kumbe ukuyavula amabhizinisi ngoba umumo wezombusazwe lokunye ulokhu ungakazinzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa ohlangothi lweriot kuZimbabwe Republic Police labontanga phose abangamakhulu amathathu abebandla leMDCT lamhla emini eHarare. Abasakhulayo laba bebevela idale lePhalamende ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona ngodaba lokunyamalala komkhokheli weOccupy Africa Unity Square umnumzana Itayi Tamara ngensonto. Yena ocatshangelwa ukuthi uthunjwe ngabezomthetho njalo lokhu engaziwa lapho akhona kuze kube lalamuhla. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba bebelubhekise edale lePhalamende lamhlemini ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona kumalunga aleli dale ukuthi ababuzele kumphathi intambo wezemithetho onguye njalo omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi ungapi uZamara. Bathi bakubone kufanele ukuthatha leli nyathelo bekhonona phezu kokwenza kwabomthetho abehluleka ukwenza umsebenzi wabo wokuvikela uZulu ogoqela uZamara. Bathi baqonde ePhalamende ngenhloso yokukhuthaza amalunga aluphathe lolu daba edale benze achaze uMnangagwa ukuthi usiwe ngapi uZamara ngosuku lapho abaphathi intambo babuzwa khona imibuzo kuleli dale. UZulu weHarare obesedolobheni ngesikhathi lokho kusenzakala usole kakhulu lokho kwenza kwamapholisa amane avukela uZulu ozama ukukhalaza phezu kokungalondolozwa kwelungelo loluntu okubalisa ukuthunjwa kukaZamara. Omunye walaba bantu ngumnumzana Sibangani Ndlovu.
Ihlupho esilalo thina ngendaba yamapholisa eZimbabwe basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi. Ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe befumutsha abantu besenzani. Phezu kokuthi bese bevela present udaba lwabo kumaparlamentarians ngendlela ekadile ukuthula. So ngendlela nawo amapholisa wona asereacte ngayo akutshengisi ngihlala kahle esilayo between thina abantu esiphila eZimbabwe lamapholisa ethu. Basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisi indlela zokukhulumisana kumbe indlela ezilungileyo.
Uthi uNdlovu ukwenza kwamapholisa lokhu kutshengisa ukuba uhulumende ubafundisa ngendlela enga ayisiyo yokusebenzisa udlame isikhathi sonke.
Nxa amapholisa one violent kutshengisela vele ngendlela uhulumende azayenza ngayo kanti sanje bamthethe uyitayi Tamara asikwazi lapha khona lokuthi uphila njani kuba amtshaya kodwa siyakwazi vethe eZimbabwe ungabona bekuthatha ngale ndlela lapha khona kakho right uyatshaya ikho amapholisa la esenza the same thing.
Lesi sehlakalo sokuhlaselwa ngamapholisa kwabontanga senzakale lapho bequma umgwaqo u-Second Street behamba ngoNelson Mandela sebevela edale lePhalamende. Inhlanganiso eziningi zabalola ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Human Rights NGO Forum, Heal Zimbabwe, Peace Project, Amnesty International lezinye basole lokhu kwenza kwahulumende bethi kwephula ilungelo loluntu. Kuthi abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo batshengise insolo yabo phezu kokuthunjwa kukaZamara bethi yikwephula ilungelo loluntu. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, amapholisa eRiot abehlomile abehanqe isigodlo seMDCT abatshayeli labazihambelayo bevinjwa ukudlula kule ndawo. UZamara unyamalale esendaweni lapho kugelwa khona inwele lapho abikwa ethunjwe ngamadoda amahlanu abanakanelwa ukuthi ngamapholisa wensitha awe-CIO. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje lanxa kuke kwaba lehungahunga lokuthi uZamara ubesetholakele esitokisini seHarare Central, amagqwetha amelayo ayilandulela imbiko esithi kakabonakali. Lokho kulandela eminye njalo imbiko izolo ebisithi kutholakale isidumbu sakhe okulandulwe njalo ngamagqwetha akhe. Lokho kwenzakala inhlanganiso ezitshiyeneyo lamazwe ambalwa isithi kakhululwe uZamara lapho angabe efakwe khona. Uhulumende weMelika uthi uhulumende weZimbabwe kumele enze konke okusemandleni akhe ukuthi abonakale lapho angabe ekhona lokho wathunjwayo ngomvulo uZamara. Uhulumende wakwele Australia laye uthe kumele labo abamdumbayo babotshwe njalo bajeziswe. EZimbabwe kona kule nhlanganiso ezibalisa ezilwela amalungelo kanye lentatheli zindaba lazo esezitshengise ukukhathazeka okukhulu ngokuthunjwa kukaZamara. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Yena othi lolu daba nxa lungaphathwanga kuhle lungadala umsindo omkhulu.
Lokhu ukuthunjwa kwalujaha lokhu kuyethusa lokhu. Into esisesabisa abantu akusabaphathi kuhle esikhathi lesi esikuso lesi, ngobana into ezinjengalezi zandisa ukwanda kakhulu nxa kuyisikhathi sama-election. Pho ngesikhathi sokuthi ngathi kuthule kunje kube sekusiba lezifo ezinjengazona lezi ngendlela ephuma ngayo emaphepheni, iqinisa langikhona kalicaci, ngobana abantu laba kungathi ngabantu ade bezothatha bemthatha bethi wona hhayi umuntu obedingeka inkomo ukuthi tshontshe inkomo. Kodwa ke in the end of the day akusacaci ukuthi ngabangaphi ungeniswe ngaphi. Kulusizi kakhulu sitanile nje lathi sikhonapha lokuthithibala
singaphetha sibona kusiba ngokunye okunzima yini lapha elizweni.
Isehlakalo esinje lesi singenisa izitha. Bakhona abathokozelela ukuthi ilizwe libe lokungahlaliseki kuhle ngezombangazwe. Labo bazathatha ithuba lona lelo kube kubi, kube sokusiyadojwa abantu abangelacala. Kodwa ke abantu bale mvumo, bale right yokuthi lokhu akuvele egcekeni. Sokumsebenzi wamapholisa njengohulumende ukuthi lo minister ekubone ukuthi lo muntu lo uyadingakala itholakala. Akukhethile ufile kafanga kudingakala ukuthi kabonakale. Labo bantu laba abamthetheyo labo kumbe abamthumbileyo mhlawumbe basayenza ama-investigation, abantu bangagijimela ezitaradini. Kwesinye isikhathi labo bantu basamgcinile lapho abamgcine khona, kodwa kakakuvele phela ukuthi hhayi lingethuki ngalokho ulapha uza kuya ekhoti ngobani okhangelane lecala elithile elithile ababemthatha ngalo. Hhayi kuphela ukuthi umuntu ephonga ukudojwa njengemoto engelama-number plates behambelayo. Lokhuyana kuzakwenza ukuthi khona abantu besukume ngezinyawo. Ngikhumbuze njalo ukuthi khona eLibya kwasukuma ngayona lindlela, layo khonapha eNigeria kwasukuma ngazo nalezi ndlela zona lezi. Kuzasenzela umsindo omkhulu esingasoze sikwanise ukuthi siwuqede.
Umnumzana Max Mkandla ngohalwa impi yenkululeko bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla ubhotabhote edolobheni lakoBulawayo ehlola inhlelo eziqhutshwa yikhansili yalelo dolobho, lapho agcizelele khona ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani elokhu evalwa labantu belahlekelwa imisebenzi. Umqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Pepe uthi kube lokuphithizela ukukhula ezidaladeni zaleli dolobho abantu bethabela umnumzana Tshwangirai okubangele ukuthi ehluleke ukukhulumisana labathengisa impahla ezichiyeneyo njengoba abanye bebengalimala. Ukuze sizwe okuningi ngokwethekelela kukamnumzana Tshwangirai kobulawo kanye lokwenzakale lamuhla, sixoxe lomnumzana Bebe ngalolu daba.
Ama-councillors ake amamukele kuma-chambers ukuthi hayi siyakwamukela president. Base usifike emini ke sasesivakatshela lapho okuhlanzwa khona amanzi okuthiwa yi-criterion water wayesese Burnside. Kuze wavuma naye ukuthi hayi bengingani ngilokuthandabuza kokunatha amanzi koBulawayo, khathesi ngizawanatha sengikhululekile. Sisaya lapho kulungiswa khona umgwaqo-ke. Ungakhohlwa ukuthi uBulawayo ba imali kayikho, imisebenzi ayikho, abantu ababhadala ama-rates kodwa engikubonileyo namhlanje kuyathengisa ukuthi hayi bo shua abantu nxa kuwukuthi bayakubona okwenzakalayo bazame ukuthi umuntu lanxa ile-dollar ahamba efaka kuphela ngoba sebebediliza umgwaqo okathula amaphodoli ungasahambeki sebewenza kakutsha-ke bahambe bayasithengisa khonapho. Bathe besuka lapho-ke kule ndawo entsha ilokithi elitsha okuthiwa i-raygate elakhiwayo kukhanye libuhle sibili. Uthe esuka-ke khonapho upresident wasesiya-ke ukuthi ayekhangela labo-ke abaphila ngokuthengisa-ke sithe sifikake kwapho kwehluleke ukuthi sihambe siqede umango ongange-100 meters ngoba abantu bahle bagcwala bebona upresident bathi president sabe sigcineke sesimthatha ngemota sabona hayi abantu ngokuba baningi kade sebesiba yibo kukhona bebezanyathela-ke into zabantu ngoba amatamati abo laba abawathengisayo.
Kusasa-ke ulubhekise ngapi?
Kusasa-ke ulubhekise siyabe siyakhangela-ke ama-structures ethu wonke awe-district koBulawayo sithethe-ke ama-constituencies awahlanganisa ngamathathu so indawo lapho azavakatshela khona kusasa zintathu-ke ezithi zona emagwegwe enketha kanyele-ke lenjuke kuze kuthi ne-Friday ekuseni uzavakatshela-ke emakhokhoba egoqela imakhokhoba leBulawayo central leBulawayo east ebese kusithi-ke emini ngo-2 o'clock abesehlangana-ke ne-provincial council yakoBulawayo. Ngomgqibelo-ke kule women's day belated women's day ezabe Stanley Square ngo-10 ekuseni lapho azaqethisa-ke uhambo lwakhe lwakoBulawayo.
Bebekhona yini bonke amakhansila njalo lo mayor obekhona yini?
Ngakuchasisa sithandeleke ukuthi umayor uthe ekuseni upresident efika ngo-10 ke ube ngekho ube komunye umsebenzi eBulawayo Rainbow. Umsebenzi-ke uqalise ngo-2 o'clock bese silaye umayor. Ama-councillors ekade silawe ngiwabonileyo abe ngu-21 kwathi-ke amabili agoqela-ke umgcinisihlalo wabatsha eBulawayo Province uMlandu Ncube la bebengekho-ke okuthengisa ukuthi ngezinye indlela ama-councillors angu-23 out of 29 akufakaza-ke lokuthi hhayi nama-councillors e-NDC. Ngivume-ke futhi ukuthi mhlawumbe labo abangusikisi-ke yilabo esingathi mhlawumbe babahambelana ne-renewal kodwa ngase siba lokufakazi ukuthi sebezimelela phana sebe-renewal sizabenza-ke lokhu okwenziwe la ama-MPs-ke eHarare ukuthi sibone ukuthi bavikelwa izanu na nxa bevikelwa izanu abantu bazazikhethela ukuthi labo bantu sebesebenzela bani.
Lo umnumzana Petniko Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezakhamizi zeMaleme Ranch eMatopo lungene edaleni lePhalamende namhla. Umeli weMathebeleland South kuleli dale unkosikazi Priscilla Misera Mgimushonga ebuza umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi uhulumende wenzani ngalolu daba. Umnikazi waleli plazi umnumzana David Cunningham lezakhamizi ebeziphila ngenhlelo ezichiyeneyo zincediswa ngumnumzana Cunningham baxotshwe eplazini leli kwangena umcubi kahulumende umnumzana Rodney Mashingaidze. Izolo kulezakhamizi ezilitshumi lambili ezimiswe emthethwandaba koBulawayo zisetheswa icala lokuthumba isisebenzi sikaMashingaidze. Ngalokho unkosikazi Misaira Mgimshonga obefuna ukuzwa kuMnangagwa ukuthi kungani uhulumende evumela ukuxotshwa kwezakhamizi lezi zona beziqhuba inhlelo zokuziphilisa kuleli plazi. kodwa umnangagwa uthe kazi lutho ngalolu daba wacela unkosikazi Misera Mgumishonga ukuthi amlobele incwadi echasisa ngalolu daba. Siyexhume unkosikazi Misera Mgumishonga.
Ngahamba ekhangela uConstitution section 18 clause 2 icacile ngokuthi nxa kuyizinto eziyabe zisendaweni abantu abamele babe yibo abandlayo abangenayo endaweni zona lezo ngabantu bakhona kho. Yiko ngiqale ngabuza yona lowo mbuzo ngathi njengoba-ke iConstitution yethu ikhuluma kuhle ukuthi hatshi izinto eziyabe zisezigabeni ngezabantu abazele abavela khonapho-ke yinto yokuqala. Lokhu-ke okwenzakalayo ngento leyi eyenzakala ematoko kutshoni njalo-ke ayisikho yini ukuthi yikho okumele kumelelwe ngu-vice president uMpoko njengobana enguye uminister we-reconciliation. Kulokuthi sibona abantu bebotshwa ayisikho yini ukuthi ngazi khathesi size ukuthi sehambile ukuthi azame ukuyalungisani udubo lona lolu ngoba vele yona leyi ministry yafekelwa khonokho ukuthi nxa kulokungazwisisani endaweni ahambe ayelungisa. Uminister uMnangagwa uVP anti ngu-acting president wasisithi hatshi yena indaba yangikhona kakayizo yikho-ke ufuna ukuthi ngangiyayibhala phansi ngicace abe sesehamba-ke ukuyakhangela ukuthi okumele kuphendule yikuphi. Kusasa nje ngizabe ngibhala phansi-ke ngikhuluma-ke ukuthi indaba yangikhona yaqalisela ngaphi sokufike ngaphi ngabapha abantu ababebotshiwe ukwenzela ukuthi nxa sephendula-ke uyabe sephendula sokucaca-ke ukuthi nxa kule nto enjalo uhulumende yena uyabe sithini njengobana sikwazi ukuthi umthetho okhona ku-constitution uvele ucacile ukuthi izinto ngezabantu abahlala khonapha endaweni.
Ngezinye indlela unkosikazi ufuna uhulumende enzeni ngalolu daba?
Ngezinye nje basithi uhulumende kalandele lokhu awufakayo ku-constitution. Akuncedi ukuthi sifake izinto ku-constitution kodwa singazilandeli. Sakufaka lokhu ku-constitution ngoba abantu bathi bebuzwa behamba besiyabuzwa indaba yeyinkulu yeyindaba yokuthi hhayi ngasi nabantu esihleziyo endaweni sibona abanye abantu abaya bevela kwezinye indawo beyibo ababuyayo kuzethatha into khonapho nxa kuye ukuthi izihlahla kumbe yilokho imigodi yakhona asiboni abantu abahlezi khonapho beyibo abantu abasuthayo ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misera Mgumishonga ngomeli weMatabeleland South edale lePhalamende sixoxela eseHarare.
Studio 7 Live Talk lamuhla siqhubeka sikhangela udaba lokuthunjwa lokunyamalala kwentatheli izindaba oyithi Tamara odume ngokutshengisela i-Africa Unity Square esithi umongameli Robert Mugabe kasuke esihlalweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli wakwele Nigeria omnumzana Goodluck Jonathan ubikwa esithi abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram sebefundiswa ezebutho enkambeni zabe-ISIS emhlubuleni wange-Middle East. Umongameli Jonathan uveze lokho kungxoxo ayenze le-VOA ngemva kwensuku ezine umkhokheli weBoko Haram eveze ukuba sebesebenzelana le-ISIS.
Ilunga lekhansili ebona ngezelungelo loluntu kwele-Russia lithi kulokucabangela ukuthi obebuzisiswa ngokubulawa komkhokheli webandla eliphikisayo uBoris Nemtsov ubebuzisiswa ehlukuluzwa ngokutshaywa okuluchuku. Ilunga leli umnumzana Andrei Babushkin uthi utsho njalo ngoba uthe esethekela uZao Dadayev lapho avalelwe khona wafica elamanxeba umzimba wonke okutshengisa ukuthi ubechaywa.
Sisiphethe ngokuya kwele Japan. Ele Japan linanze ingozi ye-tsunami leyokuzamazama komhlaba okwabangela umonakalo omkhulu esitishini samandla e-nuclear eseFukushima yabulala abantu abazinkulungwane ezili-19,000 ngemikhosi yenzelwe endaweni ezahlaselwa kakhulu yilingozi.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi asikafiki isikhathi sokuthi zibuyele ekhaya ukuyasebenza khona kumbe ukuyavula amabhizimusi. Umama wezombusazwe lokunye zithi lokhu ungakazinzi elizweni. Abakhulumele Studio 7 lamhlabathi bake bazama ukuloba ugwalo olujulileyo lokuthi bakhulume ngokuthi bangasebenzelana lohulumende ngaziphi indlela. Bathe ukuhluphayo ukuthi ugwalo lolu lwalahlelwa khatshana nguhulumende. Lubikwa luqakathekisa ukuthi izizalwane ezihlala emazweni kumele zibe lelungelo lokuvota njalo lokuthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo abantu makhaza. Kambe izizalwane zeZimbabwe zizahlala emazweni kuze kube nini? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Daniel Molokele, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, elomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF.
Sicela iZimbabwe Diaspora Policy Document. I-document enjalo ikhona already ngoba ngasebenza kakhulu ngo-2009. Ma kusenzakala umthetho weParliament ube khona le government policy document ehlela obala ukuthi ma ufuna ukwenza i-business, ufuna ukwenza into zesikolo, into ze-health, anything. Yinto esiyifisayo. Singakakhulumi ngalokho, ambonti kulento esingayenza and we are willing to work with the government to support it. Ukutheni sifane lamanye amazwe anjabo Ghana. EGhana ngihamba kathesi kulo minister odila ngediaspora. Yinto esiyifisayo eHarare ukuthi kakube lo muntu, kube nehofisi, even kuma-embassy nama-consulate kube nabantu abadila ngama-diaspora issues.
Nanku umlando baba Golide.
Ama-embassy wonke laba bakhona. Idibamena le ikhona ekhangela ngabantu abahlala emazweni nalawo. Ungafika kona any embassy yakho bayakwamukela and bakusize khonapha. Then okwesibili. Mina angithandi ukuthi abantu bethanda ukuzehlukanisa. Kanti why nxa wena usuhambe England ubusuhambe esifika sifuna uzehlukanisa sithi mina sengidiaspora ni. Kanti oqala uya eZimbabweni. So imithetho yonke eyamaZimbabwe lapha ama rights onke esilawo lapha eZimbabwe ulawo lawo engachitshwanga ngenxa yokuthi usuhambe England. Lokuthi usho ukhuluma isikhiwa everyday lama British akuthi number 1 uqade kodlala amaZimbabwe olabe enkayi kumbe osemberengwa. Hayi sonke siyafanana. Ama rights yona lawana aloke efanana kakutinji ngenxa yokuthi usuphumile lapha eZimbabwe. So okunye lokho alabe nxa ufuna ezibusiness still fall under eZimbabwe aso ngowe-England.
But aren't you so kwelinye ilizwe so ama-conditions they are completely different. So asikuzenza ngcono baba. Ungahamba eCanada banama-conditions as a foreigner for you. Ungahamba e-UK banama-conditions. So iZimbabwean government should accommodate that reality.
No, mina what I'm saying, i-reality ekhona baba yikuthi kona you are still Zimbabwean, so you still have the same rights as me who's here in Zimbabwe. Nxa ufuna ukwenza ibusiness lapha ekhaya, uloku-enjoy the same rights.
Ma ungekho ekhaya awusela malungelo kadulawo usuphumile elizweni. Yikho abantu abaningi bangama-refugees bayini banama-work permit baphila outside the country and kunama-condition from banking to business to education to health ma uhlala
outside akuthinji lutho ama-rights akho ngawathingi nxa kuthi usuphumile bandle lokho I'm telling you as a government policy from an informed position ama-rights akho kawathathwa ngoba usuphumile wahlala kwelinye ilizwe you still have your own
unless
nxa ungadenounsa i-citizenship yakho ye ungathi hayi mina angisengiyomzimbabwe sengifuna ukuthatha i-citizenship e-Britain kumbe e-South Africa lapho ngiyosesikhuluma ngento ethiyeneyo phela ngithi kodwa nxa
uloyikhoeleguthoyo yikho phela ngutho ukuthini ma uyizimbabweni bawulahlwa i-identity yakho ngomthetho but yikho okwenzakala khona manje amanye ama-countries they've moved on oGhana nabo-Nigeria please send a delegation to Abuja to Accra liyefunda abantu bezimbabwe ukuthi how do you deal with Zimbabweans who have lived in other countries for 20 years, for 30 years?
Look what my brother, so we long say new constitution about each dual citizenship is a funeral. So I think you go with that.
You go with the constitution, you go with the act of parliament. Because you accept the constitution, you need a malungelo, a citizenship. Kanti ngithi ngikhuluma ngepolicy, ngikhuluma nge-act of parliament. Kanti idlulisele phambili udaba lolu. Ngoba amanye amazwe sehambile ngiyacela Chuma hamba eGhana uyabona kule department lifunde ukuthatha i-potential
lapha sizwe umnumzana Daniel Molokele igqwetha elilwela ilungelo loluntu elomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Silifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Uhlelo lwethu lwanamhlanje sixoxa lomnumzana Fidelis Fengu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye National Housing Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Hayi, ngibonga kakhulu.
Ungasitshela ngodaba lwezindlu lapha ukuthi lumi njani kakhulu abantu abafuna ukuthenga izindlu kumbe ukwakha izindlu?
Lapha sinanzelela ukuba abantu abaningi khanya barosa izimali zabo ngabantu abathengisa umhlabathi. Omunye abungasowabo, omunye abungowabo kodwa uthole ukuthi uthengisela abantu abambalwa ngesikhathi esisodwa, kukhanya sokusuka lo hlupho olukhona. Loleli ngibona kuliphutha likahulumende ongafakanga kuhle into esingayi-regulating authority ekhangela ukuthi indaba zomhlabathi emadolobheni zihlanjiswa njani. Nawe singathi ngama-cooperatives, yathola ukuthi ukukhulumisana phakathi kwama-cooperatives lo-council lo hulumende ugatsha lwezomhlabathi ukukhulumisana kwakhona awuhlelekanga kakuhle. So thina besithi akube le authority eza kuthi iregulate ukukhangiswa komhlabathi emadolobheni.
Ye, nxa sikhangele udaba lwakhona lubi okunganani, ngoba sizwa kuthiwa kulabantu abangafika bona 1.5 million abaku-waiting list.
Ye, lelo kuliqiniso sibili ukuthi i-backlog kuluma lapha inombolo esizithole ngo-December 2018 sivela kuwaye ngu-PMSEC we-local government uKilian Mpingu esiwasishiyayo, wayesithi yena kule 1.5 million i-backlog. Asikhangele kwezendaba sithole ukuthi kulabantu ade beseCaledonia abathathelwe $7 million ngendaba zona lezi zokuthengiselwa umhlabathi ngabantu abangaqedakaliyo. Lokhu sokutshengisela uhlupho lwakhona luvamile and kumele kuba le-solution masinya.
Siyasibone endaweni ezifana leHarare abantu besuswa kuthiwa bathengiselwa umhlabathi lapho okungamelanga kube khona izindlu. Udubo lolu lubhahe okunganani, lukhona yini kwamanye amadolobha?
Udubo lolu lapho engingathi mina asikalubone kangako kuKobulawayo kuphela. Lapho I think kumele sibatshayele ihlombe ababona ngokubulawayo mabahambisa kuhle umsebenzi. Kwezinye iindawo lezi ngathi abalohlupho kakhulu ngamakhansela we-MDC othola ukuthi bona baze funa ukunika abantu babo, uhulumende laye funa ukunika abantu bakhe. Sokusuka lokudonselana lapho sokusuka ukuthi iminista laye sokumele asebenzise amandla akhe njengominista, ukhansil laye asebenzise amandla akhe njengokhansil. And ekugcineni umuntu odubeka kakhulu ngumuntu ophansi lapha, umuntu ofana lami lawe othola esesenkingeni isikhathi esiningi.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso yakho leyi eye-National Housing Project ukuthi imi njani?
Thina njenge-National Housing Project sihlala phansi sikhangele ukuthi kwezekuhlala kahle yabantu, ukuhlalisana emadolobheni lapha kuhanjiswa njani, sibe sesibuya lamacebo sibanika kuhulumende. Yebo, silabo futhi phakathi kwethu silogatha olwenza ngokomhlabathi ukuthi lathi sebe silawe kamasenze kakhulu kobulawayo lapho esinika khona abantu. Siyazama lathi ukuthi senze kusemthethweni sincedisa abantu labo phana sokuhlala kuyo. Kodwa into ekhathesi esiqine ngayo kakhulu sikukhulumela laba abangakwanisi ukuzikhulumela, njengabaningi laba beCaledonia abasebelahlekele izimali zabo, abanye labo abadlele izimali zabo ngamaqambashiyeneyo.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli ubatshela lokubana nxa befuna ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso bengakuthola ngapi?
Hayi, ngibonge kakhulu, sibonga abalaleli ngesikhathi sabo. Abafuna ukuba amalunga ethu bengaya ku www.zinnationalhousing.org website yethu.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Hayi, lami ngibonge.
Okay, bye.
Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga.